Udaba luqale mhlaka 2 February lapho esabhalela khona iBulawayo City Council incwadi lembuzwe ngu 7 sidingisisa ngokuthi bathola ngapi imali yokulungisa umgwaqo lendaba zamanzi. Kwakulombuzo lapho esasibuza khona ukuthi kule mali ye pipeline leva babeyithatha ezakhamizini idola ngenyanga abaqala ukuyithatha ngo 2009 yaya ngapi yaba imalini njalo yasebenzana. Basebesiphendula ke mhlaka 10 February basitshela ukuthi bathola about 6.9 million bayisebenzisa e-Epping Forest. Mhlaka 11 February sababhalela njalo sibabuza ukuthi hayi indaba lengana isacace ngoba ngo-June 2020 u-engineer Smela uphume ku-news esithi iBulawayo City Council yabhadala 4 million for lot A e-Epping Forest and 1.1 million for lot B okuba yi 5.1 million. Sase sibabuza ukuthi nxa sikhasa prekta ku 6.9 lelithi layithola kule 1.7 million engezwakaliyo ukuthi isebenzeni njalo iye ngathi okwenza sicabangela ukuthi kungani akusahambi kahle ukuthi bathatha amalanga ngu 8 ukuphendula imibuzo engu 7 ngezimali kodwa sokuthetha inyanga egcweleyo ukuthi baphendule umbuzo owodwa nje kuphela. Sesizibuza ukuthi kanti kuyini osokunuka santungwana sokutheni ulimiso lubophekile abantu bengasaphenduli umbuzo olula kanjena.
Manje ungasitshela ukuthi udaba lolu seluluhambise ngapi?
Esesikwenzile okwamanje ukuthatha udaba lolu salusa ezakhamizini. Satshela izakhamizi ukuthi kulendaba ye 1.7 million engacaciyo uBulawayo City Council angafuni ukusicacela ukuthi usebenzeni yenzeni njalo futhi ingapi. Ngokwesekelo sombuso weZimbabwe kumele basinike le information ngoba iconstitution ithi kulolungelo lethu ukuthi sibe layo. Ngaleso sizathu ke sesihambise kuzakhamizi, izakhamizi seziyothatha inyathelo ngayo lindaba. Kuvikelizayo nje uzabona kuzabe kule petition eyezakhamizi ngalolu daba esizayihambisa kumeya lama councillors akobulawayo ngoba yibe sabakhethayo sibakhethele ukuthi basimele babone lokuthi impahla yethu le mali yethu lezinto zethu kwenziwa kuhle.
Zona izakhamizi ziyazwisisa na udaba lokuthi imali yona le yizo eziyisusa ezambeni zazo?
Izakhamizi ziyakuzwisisa ngoba imali le ngesikhathi iqala ukuthathwa Council yabuye ezakhamizini yazocela ezakhamizini yachasisa ezakhamizini ukuthi imali leyi izasebenzani izaba imalini kwaba lokuvumelwana. Ithe futhi imali leyi sisuswa ukuthi e-Epping Forest iCouncil yabuya futhi ezakhamizini yazocela ukuthi hayi imali liyana besicela ukuthi siyisebenzise laphana. So izakhamizi ziyakuzwisisa yikho sithese sibatshela basebenzisa hayi nxa sebesehluleka kuphendula asibaphethishineni ukuze ngoba balomlando ukuthi basiphendule ngoba imali le bacela ukuthi bafuna ukuyithatha bacela ukuthi bafuna ukuyisebenzisa. So kumele ke nxa sesibabuza ukuthi bayisebenziseni bangavala imlomo sokumele baphendule.